Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Kale ngokuthatha leli thuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika uhlelo ngolimi lwesishona. Walamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomgqibelo okunjenje mhlaka 13 Nkwenkwezi 2023 ngoProphetess Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Into esinazelayo abanye abantwana bahleli beyibo bodwa emakhaya bengala abazali abalabo. Kona lokho kuyabangela izinto ezinjalo sikhanya sihlangana nobunzima obukhulu. Ngoba siyinkokheli zomdabu kodwa ke siyadinga uxhaso.
Izakhamizi zemango esabelweni seMathebeleland South zikhala ngokukhuphuka kwenani labantwana abangamantombazana abazithwala besesesikolo semfundweni yaphansi.
Ngoba sesingalimala lanini lanini, sesingavuka sifile khona lapha kuyona lindawo besihlasele ngoba bona bathi bona bafuna igolide. Basitshela ukuthi thina sihlezi phezu kwegolide ngoba thina silele.
Abahlaliswa kutsha emangweni wensindi bakhala izimathonsi ngotsheketsha abemba okungekho emthethweni asebeze begebhala semizini yematshetsheni turn off eGwanda North. Kuthi ke iqembu lenguqu eleDynamos libikwa likhuthe ukuba sesiqongweni sengalane yemiklomelo esigabeni seCastle Premier Soccer League ngenxa yokuba ibe ngutshike lobhanqa 0-0 leqembu eleRentals emdlalweni odlalelwe enkundleni eNational Sports Stadium eHarare lamhlanje emini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izakhamizi zeMangwe esabelweni seMathebeleland South zikhala ngokukhuphuka kwenani labantwana abangamantombazana abazithwala besesesikolo semfundo yaphansi. Lolu dubo luqhele ngamandla ngokuqhamuka kweCOVID-19. Uphenyo olwenziwe iStudio 7 luveza ukubana iningi lamantombazana la ngale minyaka engaphansi kwelishumi lasithupha 16. Kubika uEzra Chizasibanda.
Izikolo phose zonke zakulumhlubulo zithi zamantombazana athize abatshiye imfundo ngokumitha. Emambala Secondary School kusibanga sika Form 4 kuzithwele amantombazana adlula amathimu amabili eminyakeni emibili edlulileyo. UNadia Moyo ofunda kulesi sikolo uthi kulabangane bakhe abangasafundi ngenxa yalolu dubo.
Emambala abantwana abaningi they leave to school drop out ngokuzithwala abanye ngokuswelakala kwe-school fees. I think they are almost 10-something. Abanye ngama-school leavers, abanye babengakwazi. Abantu abadala bayishiyela abantwana besikolo. Benikho step imfundo yabantwana besikolo emambala.
Omunye onomzali ongekhoyo ngubiganani Dube yena layezele ngane omitha eleminyaka elitshumi lane 14.
Nge-16 years. Nami ule 2 years kathesi. Ngamiswa ngusimba wala isisu. Wayebuye ngomsebenzi lapha eHoboti. Umama useGoli, ubaba ngimazi. Kunzima ukugcina umntwana. Ngizamkhulisa nje ngoba kathi singihlala logogo lomna wami.
Amanye amantombazane amithiswa ngabesilisa abakhulileyo. Yena ke uthi uzobuhlungu okwenzakalayo eKhalanyoni.
Sometimes abanye bangabafosiweyo ukuba nabantwana. Abanye bethi abantwana bengabafuni. Okunye kuyikuthanda izinto like umuntu ekurobha imali. Nganxa ngathola umntwana omncane ngithole legcikwane elincane angeke ngikwanise ukuzimaintaina phansi kancane ngisadinga impilo yabazali.
Udokotela omkhulu wesibhedlela seBrunenburg uDr Tau Sithole uthi ukuswela imfundiso nokuqondiswa ngempilo ngenxa yokuswela abazali kwenza abantwana bamotshe ikusasa yabo.
Abazali abaseGoli nabaseBotswana babuya ngamakhefu. Sesikhathini umntwana nhlala ugogo. So ifele umntwana nxehla lokho sasiningi lona abaqala ngomnyanzi wenyuzo ngokugoga ngokukhule ngalalo onake waphuma kumbe fele nxa yigogo ejele uyadle iningi nabo abanye banxa okukhuluma nabo abafuni ukuveza ngazi ukuthi babenjelwa ngabadala ukuthi bengakhuluma ngoba indawo lesi yazifika nokuphisa but discussing our new children to believe when I go to one man, this is cutting for two corners and my dad, our eyes and child. What do we want to know? Can I catch this? Go here as a funeral or what to say is a report. When I saw Tom soon get it, I will trust you to say that who can say about that. We were from the hand when I arrived to our friend.
Inkokheli zomdabu lazo zithi okwenzakalayo kuluhlazo. Umlisa uHedman Mathenga weNtali Village eMambare uthi kumele kusetshenzwe nzima uqeda lolu dubo.
Into esinazelayo abanye abantwana bahleli beyibo bodwa emakhaya bengala abazali abalabo. Khona lokho kuyabangela izinto ezinjalo sikhanya sihlangana nobunzima obukhulu. Lokho bathi inkokheli zomdabu kodwa ke siyaludinga uxhaso.
Nenyanga kaNcwabakazi ngo-2020 uhulumende weZimbabwe wafaka umthetho omutsha ukuthi abantwana bezikolo abazithwala befunda kabavunyelwe ukuthi baqhubele phambili esikolweni bayiqeshe izifundo zabo bengabeletha. Iningi labo lithi umthetho lo yiwo osumemethekisa ukuzithwala kwamantombazana amancane. Isikhulumele sogatshalo zemfundo ye-primary and secondary school umnumzana Thawungana Ndoro uthi uhulumende wakhe sesenza ezinye inhlelo zokufundisa abasakhulayo ngobubi bezocansi bebancane.
Siqhubekela phambili njengohulumende sincedisa njalo siseluleka amantombazana nabafanyana ukuthi bangajahi ukuya emacansini njengakaqeshi. Iyasikhathaza ngoba udubo lolu alwele.
Izakhamizi zithi abantwana basakhuzeki sebezenzela amathanda. Ngenyanga kazibandlela lo nhlolanja ngomnyaka ophelileyo uhulumende ubika ukuthi amantombazana afundayo azinkulungwane ezinhlanu 5,000 bazithwala besesikolweni njalo kulenani labaningi abayenziswa bebancane. Kuloba amantombazana amitha amaningi akhona engaphansi kweminyaka evunyelwa umthetho ukuthi angathandani lowesilisa. Amapholisa kule ndawo alile ukukhuluma ne-Studio 7 kodwa akhuthaza abazali abanabantwana abamithisiweyo ukuthi kube yibo abatshela amapholisa. Hima ne-Studio 7 ePhurnabeke Mangwe eMathibeleni South ikamela mu-Ezra Jesus Banda.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa bafube mbuna
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe.
Abahlaliswa kutsha emangweni wensindi bakhala ezimathonsi ngotyekeja abemba okungekho emthethweni asebeze begebhala semizini yematshetsheni Turnoff eGwanda North. UZulu uthi usedlela evalweni ngoba otsheketsha laba behamba phakathi kobusuku njalo behlomile. Ukudanisa abahlali bensindi yikuthi lokhu kwenzakala phambi kwamehla amapholisa alinde injanje ukuze ingabhiliswa ngotsheketsha laba. Paubert Ncube usipha lolu daba.
Sekulesikhathi otsheketsha laba begebha kulindawo okudale ukuthi kuze kufakwe itende lamapholisa ukuze alinde injanje exhumanisa ePatrick leBulawayo ebizigetshwa. Abalimi abahlaliswa kutsha eplazini lensindi eMatshetsheni Turnoff bavumile ukuxoxa leStudio 7 kodwa iningi labo licele ukuba lingavezwa ngamagama ngoba besesabela impilo zabo. Besithi bathwaliswa amagabha avuzayo ngabemba okungekho emthethweni laba asebevuke ubhova baba yizigebengu. Siyixoxele sine isakhamuzi sensindi ongomunye wabathi sebedlela evalweni.
Impilo zethu zisengozini besicela usizo. Angazi kumele ngasinikeza noma amasotsha thina siyakho accept imali ngasinikeza amasotsha azabuya azokhempa khona lapho ukuthi esivikele sikwathola ukuthi sivikelwe ngoba sesingalimala lanini lanini sesingavuka sifile khona lapha kuyona le ndawo besihlasele ngoba bona bathi bona bafuna igolide basitshela ukuthi sina sihlezi phezu kwegolide ngoba thina silele.
Omunye wabahlali bensindi layo ongathandanga uqanjwa ngebizo uthi kulobudlelwano phakathi kwamapholisa alinda injanji labotsheketsha laba abagebha emzini yabantu.
Ebusuku asilali uyathi ulele ngo-10 ebusuku zifika sitshaya khonapho nganitshayisa amakhanda yabona yikho lapho kule problem khona khonapho yathi sisicela usizo khona.
Ngaphandle kokugebha igolide otsheketsha laba babika besiza phakathi kobusuku baphume emadabukakusa sebetshontshe nasemasimini.
Khathesi siphume emasimini singakafanele ukukhipha emasimini ngoba bebethi beqeda ukugebha lapha sebengena emasimini ngamathotshi hayi bawona emasimini bethwala ngemigodla besiya kudla labafazi babo khona leGwanda. Sesehlulekile kwabemthetho ngoba nxa sisithi siya kubo ungani siyeni ebunzimeni obuwesi.
Izakhamizi zithi kumgceke ukuthi amapholisa asebenzelana labotsheketsha laba Nangu mwenye mshalwe nsindi, otu wazwane la matu upamu.
Watu wabi eta yungu ofisalu wana, eta wefi. Ma eta wefi lela pana kifuna mnampile kizili ngapi, enda wane za kani na ngabi nifaya. So ngabi mpuma la ikiti, manzi niketi nivoni haimani. Kusuye la lapa kusuye le kutuwe la matochi. Mina haindwe, kati lapa nganugu la matochi wanjira watitula matochi la ungawani. Kota ofis oli ndenga, oli nde lapa. Antilavon, ama tochi la ungawani. Azwa bango wako nja, antilavon. Kona lapana kuyani, ngati ofisa pila ngambi ya kicha, lapana watikini. Mare siti wanabaye ikile, kucho ukutipo la ibaba kama kusati nizilwane kanyinibe zilita ngapi, ibaba.
Umgcini sihlalo wabahlali bepulazini lensindi uMnumzana Lenos Panda futhi imizamo yabo yokukhulumisana labomthetho ayidali mahluko.
Otsheletha labo vele sebewonile kakhulu esiporweni bagebha emzini yezakhamizi bagebha. Bathina njengesigaba sesizamile kakhulu ukuthi sikhulumisane la mapholisa iwasegebha labantu labantu. Sikebe busuku manje thina ke njengezakhamizi senze njani ngoba amapholisa ayomele asincedise but nxa siya kibo bathi bona balindisipulu bakhanisisipulu okuphandle ngapha hayi.
Umqondisi wenhlanganiso yelondolozo ezemvelo ezansi emandebeleni e-Environmental Management Agency EMA uMnumzana Decent Dlovu uthi bakhathazekile kakhulu ngokugugudeka komhlabathi okudalwa ngotsheketshala wensindi kanye ledubane kusiyafika eColembon. Ngalokhu uthi bazasebenzelana lamapholisa ukuqeda lolu dubo. Isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni uNkosikazi Loveness Mangena uthi bazaphenya imbiko yokufumbathiswa kwamapholisa alinda injanje ngotsheketsha njalo labo abazatholakala belecala bazawukhomba umuzwe lotshwala. Uthi njalo uhlelo lwe-Operation Chikorokoza Chapera luqhubekela phambili njalo bakhona bambana asebebothiwe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisensinde Matshetsheni Turnoff ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke wathi singene esigabeni lapho esilethulela khona indaba eziphathelane labesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa loNkosazana Otilia Silanda, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Sixoxa ngokukhuphuka kwentengo yempahla nokunye izakhamizi okumele zikuhlawule zona zingenelisi.
Izakhamizi zona njengokwazi zisebunzeleni ngoba masikhangela nje lokho okuthiwa yi-covered determine. Ikhangela nje iholo labantu kuhambisana lentengo zabantu akusahambelani osokudala ukuthi impilo zabantu zibe nzima lapho umuntu abe ekhangelele khona ukuthi kube lelo holo elingeneliyo kuzabe nale abhadale lapho ahlala khona ngoba iningi lezakhamizi zakoBulawayo kwakathesi sezingamaloja intengo ezingaba ngama-$50 kurumi linye ngalinye konapho kungumuntu olemuli ukhangelele ukubhadala amanzi kamansalada wona vele abezele edura singakakhulumi ngumuntu khonokho akuzalenele akuthi phakathi komuzi wakhe. Siyenza impilo yezakhamizi lokuhlala nje phakathi kwedolobho nakoBulawayo kube nzima kakhulu osokuke mpunzi idla ezinye akusaqedakali yikho sokudala ukuthi phakathi kwedolobho wonke umuntu usethengisa.
Kodwa libonani lapha ezitolo abantu babhadalani ngoba kulokukhonona ukuthi okunye kubiza ngamadola emelika okunye ngemali yeZimbabwe.
Intengo phakathi kwezitolo ziyahlupha ngoba ungathi uthenge ngawona lawo amadola ayethu eZimbabwe i-RTG yesimbe ibhondi uzathola ukuthi into yangikhona iza ke idula ukuthi ugcine ungenelise ukuyithenga ukuthi into yedola uyabe ufuyithenga phose ngento engedlula o-2500 okuyintengo ebanzima kakhulu phakathi komuntu.
Isiyezwa njalo ukuthi ayisiyontengo yempahla kuphela ekhuphukileyo. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani lapho kubomansipala lasezikolo?
Kuyisimo sinzima kakhulu emntwini, kakhulu ongumama lapho ozabe ekhangele mhlawumbe vele ubaba yena ngokwakhe kasebenzi, umama uyathengisa amatamatisi loba yini ngoba yonke into isithengiswa koBulawayo kugokela lemhlabathi. Kodwa lokho nje umansipala amaphepha akhe mayengena abe biza phose 100,000+ kuze ugesi yena ngokwakhe izefa ikhweza nyanga zonke, ikhweza nyanga zonke ukuthi ukwanise ukuthenga amajeti. Osekudala ukuthi idolobho lonke selinuka phu ngoba abanye babafa imililo, abanye babafa amaplastiki, bebafa izinto futhi kusaso zizadala ukuthi abantu bebe lemikhuhlane enjengabo-TB ngoba behotshwa imali eqondile. Sibe sesikhangela zona iziphithiphithi zezikolo zivuliwe kunje, abanye abantwana bayenelisanga ukubuyela ezikolo, abanye sebelisa ukukhipha abantwa babo kumabhodini ngoba bengaseyenelisi ngentengo yezikolo ezikhwelileyo. Kube sekusiba le nto leyo okuthiwa yikhala layo edla esikhwameni somzali, into yakhona iyafothokhopha kokuphela nsuku zonke, okuyi-esensi engezelelwe phezu kwesikhwama somzali. Nezinye izinto ezikhathaza nje umhlali wakoBulawayo, ikakhulu umhlali ongumama, ngoba konke kuyabe kukhangele umuntu ongumama phakathi kweguma. Njalo iningi ngitshilo ngaphambilini ukuthi abantu kabahlali ezindlini ezingezabo, uzabhadala kumansipala umnikazi wendlu evele efuna into imali yakhe. Yenza impilo phakathi kwamazimbabwenzi ibe nzima, ikakhulu ngikhangele koBulawayo lapho engihlala khona.
Leyo bekuyingxoxolo Nkosazana Othilia Sibanda, isiphathi samandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Asibaleni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Uma Mhlanga ephuma lapho, sokungena uChris Gande ukuze asethulele uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lichona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyoBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi. Sihlaziya udaba lokubana izakhamizi zikhala ngokuthola izikwelede zamanzi eziningi kakhulu lanxa amanzi ahlala evaliwe.
Yes, sithola imbiko evela kwezinye izakhamizi kumawadi atshiyeneyo. Abantu belokukhonona ukuthi bakhanya bathola ama-bills la evela kuBulawayo City Council abeqansile kakhulu kulaloko abakukhangeleleyo. Abantu bese bezibuza umbuzo ukuthi siyananzela lokuthi vele izikhathi eziningi kulezi nsuku amanzi ayavalwa lokuthi ayi-water shedding okwesikhathi esithile ngoba wensuku ezithile ezimbili ezintathu, abanye kwedlula khonapho. Kodwa bathi bona bakuzuzi kanti kungani amabhizinisi eqansa, njengoba nje vele siyasitsho ukuthi izakhamizi zokukhona nti i-billing system eBulawayo City Council kathesi kukhona okwenzakala ngayo kuloba lesingathi thina ngama-mistakes ayenzakalayo esingathi kubana bangelwa kuyini. Amahlandla athile i-council siyithengisa lokho, lamanye ama-bills siwaveza sile gcekeni siwathwala siwahambisa. And siyananzela ukuthi siyavuma ukuthi i-billing system ngabona yelo hlupho ngoba amanye ama-bills ahambisa khona ngale bafike bayakhangele babone i-mistake bayi-correct. So-ke sokusiba le ngozi yokuthi pholo othe ethole ibhili yakhe endalo phonke uyabhadala engazange adingisise ku-council, kule ngozi yokuthi abantu bangabe sebebhadala phose ezinye imali ongafakani ngabazibhadala. Esilethemba lokuthi i-council kufanele kulungiselwe ngoba sesizabatshela ngempela ngakho kodwa ukuthi ama bills anjalo abuye ebantwini ngiqinisa sibili ukuthi i billing system ufile ukansela inanzelele aqonise khona ukonakala kiyo
manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala lapha ikwehluleka umsebenzi ka municipal na kumbe abantu abasebenzisa amanzi amaningi bengananzelele
well kulezigaba ezimbili eqinisweni bakhona abanye abantu abasebenzisa amanzi begcine begabhele ngale kodwa kuya kwelesizathu yathola labantu abaningi bahlala endlini bebaningi kodwa sibili siyakutsho ukuthi uhluphe sibalale ukuthi ngabantu besebenzisile amanzi bebaningi kube leqiniso ukuthi asebenzile kudingakale kubalwa abantu abenjalo abantu okufanele babhadale kodwa okukhathazayo lamabhizi asukaqanze abandla nxa sebesiya kukhansile bathole lamabhizi aqanse kakhulu and besekunanzelele ukuthi kule mistake yenzakale yiko kuhlupha khonokho so kusenza abantu kungabanjalo kwesikhathi bangasabi leqiniso le-billing system yekhansile abantu besebehlale sebekhonona bengela qiniso ukuthi amabhizi abawatholayo kambe ngamabhizi aqondileyo yini so yiluhluphe esilalo kodwa ikhansile isikhathi esiningi sesizaxokisala yona njengekhanso yezakhamizi ebhupra ukuthi khona kuba kunanzele bakulungise and amanye amabhilisi wathwale bahambe bewalungise so esikujoyo ukuthi ibilling system yekhansile isafuna silukunanzelelwa iqondiswe iqalisa ngale muva okanye amahayisi bamaningi lanxa engathi nje ngathi ayehla kodwa aloku esiba khona so sikhansile ayiwabambelaphi size sitsho ukuthi engxenye amabhilisi angakayo ebantwini ikhansile ngayiyawakhangela amabhili wonke futhi le yabe ikhangele imali ephezulu engathi aqwe bayawasola bahle bawabambe bangathumele ebantwini bathumele beya sebeqinisa ukuthi sebawakhorekthile kumbe sebeqinisa ukuthi lokho kusebhilini yikho so yikho kuqate kulokuthi ama-mistakes angabe ebonakale sefike ebantwini kokukhathazayo khonokho so ke yikosikhumane sesikhathi ukuthi ayiki amabhizi lawana nxa engaphuma bona baye bayakhangele njeizisebenzi khanzi wakhangele sihambe through zibondile ingabile ngisolo wakudingisise ukuthi ilohlupho bani bayoqondise beyangabahambisa amabhizi ebantwini
lo-ke bekungumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association ebesiqoqala ebuhlelo liphuma lendaba ngitshone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye igama nguChris Gande.
Siyabonga Chris Gande. Kwezemidlalo iqembu lenguqu LA Dynamos liphuthe ukuba sesiqongweni sengalane yemithlomelo esigabeni seCastle Premier Soccer League ngenxa yokuba ibe ngutshikelo bhanqa 0-0 leqembu ele Rentals emdlalweni obusenkundleni eNational Sports Stadium eHarare namhlanje emini. Iqembu eleBulawayo Chiefs likhanya lisidla ubhedu ngalezi nsuku ngoba linqobe eleShisa 2-0. Ngemva njalo kokunqoba ele Dynamos 3-2 lanqoba njalo iwange 3-0 ngempelasonto edluleyo. Ibhoso yona iHighlanders lokhe ikhokhela engalaneni yemihlomelo ngoba kunje ilali 10-5 15 points okufanayo leCapes United leBulawayo Chiefs ngemva kwemidlalo ethoba munomunye 9 ePSL yalonyaka. Iqembu elengezi elidlalale FC Platinum kusasa lona lisendaweni yesine lilemhlomelo elishumi lantathu elingana le Dynamos. Kusasa iHighlanders izadlala leSimba Bora, iCapes United yona izadlala leWange enkundleni eyeNational Sports Stadium eHarare. Iqembu ele Dynamos likhanya lisiba lenkinga lapha lalaphaya ngoba ngaphandle kokuba lotshikilo bhanqa lele Rangers like njalo kusimo sinye emdlalweni walo le triangle 0-0.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo weRumba uKelvin Kaunda Ndlovu, yena usethulela isingulu yakhe elesihloko esithi Inzondo. Linsizwa idabuka esigabeni seKanda Mhlophe ePlumtree kodwa ihlabela ikwele South Africa. Nansi ke ixoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bangaxhumana nami kule inamba +27 63 877 170. Ngise South Africa kumanje. Bengangithinta lapho na kuWhatsApp ngiyatholakala, and then sixoxisane bawuthole umculo wami. Isingle track leyi ikhona na kuYouTube.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Sicela lisisupport ngokufanayo nama sponsors lisondele, lisikhuthaze nama promoters, yonke lenhlobo yabantu lisondele kithi. Bantu bakithi siyalithanda, siyafisa nokuthi silivakatshele lapho elikhona. Kodwa ke sidinga ukuthi ma sesithe safika lapho elikhona sisijabulele njengoba nathi silijabulela, silenzele into ezintsha.
Kembali ukhulisile umculo kaKelvin. Singekehlukani ke sihlobo hothe kanye lezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi singasavumi. Asiqhubekele phambili.
izakhamizi zeMango esabelweni seMathebeleland South zikhala ngokukhuphuka kwenani labantwana abangamantombazana abazithwala besisesikolo ezifundweni zaphansi. Abahlaliswa kutsha emangweni wensindi bakhala ezimathonsi ngotyekesha abemba okungekho emthethweni asebegebha lasemzini yematyetyeni Turnoff eGwanda North. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uCaxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muZimbabwe.